Anto siyazi vele sinkini ukuthi umuzi omuhle ngophekelelwayo ngoba lezethekele. Nxa kunjalo ke kusho ukuthi njengomuzi weZimbabwe asikhangeleni ukuthi sike saba sililizwe elinjani. Lesililizwe leli liyame lingelabangane abaningi. Nabangane abasithi labo besiyinto esingathi yinto esibalandayo. Kodwa kuthe ngemva kwesikhathi kwakhanya upresidenti Mnangagwa eseqinisa ubuhlobo ikakhulu elandelela lokhana okwake kwakhulunywa ngabantu abanye baze bangathi sebehleka ngakho besithi ngama-mega deals. Saze sabona-ke ukufika lapha kukamongameli weChina kwesinye isikhathi. Sabona-ke ukuya kwele China umongameli uMnangagwa esanda kuqala ukwethekelela amazwe akatshana kwaba lokuqiniswa kwezinqumo zokusebenzelana. Ukuthi sibone isethekelo esingaka sithunywa ngupresidenti wele China sisiza kwele Zimbabwe kunye lamanye amazwe la azahamba kuwo lithi kuyisambulelo sokuthi sibone ukuthi kuqinisekile ukuthi iChina isalothando njalo nokuzimisela ukusebenzelana leZimbabwe ukuqinisa ubuhlobo lezokusebenzelana ezijikisa umno.
Nxa sikhangela-ke siyabona ukuthi kulenhlelo eziningi ele China elizenza kwele Zimbabwe. Kambe nxa sikhangela-ke le $1.1 billion wange-7 and 8 lokhana okuthiwa yi-power generation kuhlelelwa khona. Siyabona njalo ziningi inhlelo eziningi zedale lephalamende kuzobuya-ke i-Robert Mugabe International Airport. Kambe nxa bezezibona bajabula yini kumbe babona ngazani kuyahlephuka?
Yele into okuthiwa yi-project management it ifuna ukuthi nawe nxa ukatshana kasithi uku-diaspora uyakha indlu uthumela abana wakho izimali zokuthi bakuthengele isitende, bathenge izitina, bathenge amasamende, bathenge ubhilida bakhe. Kodwa kufuna nawe from time to time ubusiza la ukuzobona ukuthi hawu ngo-right inje nxa ikuwindo level hawu hawu inje nxa i-routine siyasebenzisana livumelane ukuthi lizasebenzisa amatari kuma amazenge. Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sisebenzelana kwezokukhuphula izinga lezakhiwo infrastructure development lamanye amazwe abalisela iChina nxa sisebenzi babe labo besiza bezobona ukuthi kwenzakalani ukwenzela ukuthi kube yindlela lathi lokuzihlola ukuthi kambe senza kuhle yini kulokho kumele kube senza ngakho. Umongameli uMnangagwa uphethe ekhuza abantu ukuthi ubugwelegwele ukutshontsha ukweba ukungethembeki kakufuni njalo kuyaziwa ukuthi yikho okubhidliza iminotho yamazwe. Yikho-ke kumele kukhanye ukuthi nxa kuyikuthi izinto ezinjalo kazikasizwa kuzaba lesidingo sokuthi kukhangele ukuthi yindaba kungakasezwa yena imali engaka ebalisela izinto ezinjezinto okungazenziwe yalethwa. Kodwa-ke ngithanda ukuthi nginome ukuthi ukubuya nabo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza labo ukuthi hlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kusikela ngaphi njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho osokwenziwe kufika kuleli banga.